Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami nithathe leli thuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa.
Besilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali bemanikaleni ubana sikhulumisane liyakwazi ukuba nomongameli swachiya ke ibandla le-TCC thina sesifocusa kuyaka ibandla labantu bonke.
Abexuku lebandla le-CCC elisekelwa umnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana leZANU-PF kunye labanye babo.
Ethole kahle ithuba elife engasaphothetshwa. Hayi ngayenza lukhulu kodwa ke hayi selidumele edlula isezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugura hundi luqhubeka lusegudweni.
Bona abalizwe abahlukelezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani, balimele okungakanani kungezwani, kuzabachiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala lokudeveloper kwayo akukhali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa sebeqalile ukubhodabhoda ngelizwe besazisa uZulu ngokusungulwa kwebandla elitsha elizakhokhelwa nguChamisa. Inkokheli le ibalisa umnumzana Amos Chibaya lomnumzana Gift Ostalos Ziba abakade besesigabeni seManikaland izolo lapho kubuthene khona izakhamizi. Iningi lazo zigqoke impahla elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula, kube lembiko ethi ibandla leli lizathiwa iDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDAZ ngamafitshane. UChamisa uke waphawula esithi ibandla lakhe elitsha liza kuba lehlukene lamabandla ezombusazwe amanye ngoba liza kuba linjengebandla lesonto. Sixoxe lomnumzana Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besilomhlangano ke lapho besibize khona abahlali bemanikaland ubana sikhulumisane liyakwazi ukuba nomongameli swachiya ke ibandla le-TCC thina sesifocusa kuyaka ibandla labantu bonke ngendaba yokubana iZANU-PF yasebenzisa ke amadale eZimbabwe ukubana bezame ukuthatha ibandla esalakhaya. Kungasenani inguquko ayilani ndaba lamabandla, inguquko ibuya ngoba ilabantu amadoda labafazi abazimiseleyo ukubana elizweni lenkuko.
Siyabona ukubana bakhona abanye amalunga edalela ephalamende alokho ekhona engasuki njengalokho okwenzwa ngumnumzana Chamisa labanye. Kuhamba njani khona?
Hayi laba-ke abasekhona ephalamende labasemakhansilini babelabo njengoba bengabantu abakwaziyo ukubana abantu bathini, bathe bona basifuna ukuthi bekhulumisana labantu. Thina esikwaziyo njalo esikuvumelene lebesikubuza abantu abebesitshile eManikaland ukuthi thina njenge Manikaland sizalandela uba kuChamisa lapha yakhona azasitshela ngenxa yokubana amabandla ungakhangela i-liberation struggle. USmith wayesenza njalo ethatha amabandla ebhaneleyana nebhaneleliyana asiyo mabandla alwela inkululeko. Okulwela inkululeko yithi sonke njengezizukulwane zezimbabwe. So abantu bavumelene ukubana sizalandela uChamisa ngoba enguye umkokheli of the transformation struggle. So abantu bonke basobala ukubana hayi ephalamenti abafuna ukuhamba nokuhlala abantu bengayenza imbono yabo ngabantu abakhulileyo laba emakhansilini. kodwa thina ifocus yethu ukwana selungisudaba lokwana kube loketo olufree and fair ukuze umongameli ubabuchamisa ngene state house nxa engangena usekwansi ukutshintsha impilo yomuntu wonke weZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi inkokheli ehamba lo mnumzana Chamisa seliyazi na njalo ulolwazi na ukuthi kuzaba kumi njani njengoba besibona kungela ma-structures lokunye okunjalo kuzaba khona na?
Nxa sisiya phambili siza announce ebantwini bonke ukuba nalo ngubani wenza msebenzi bani njalo abantu bazavela phansi ngenxa yakhona le nhlanganiso asiyo nhlanganiso yaphezulu kusiya phansi ngiyaphansi kusiya phezulu so lizabona ukuthi ekuhambeni sizabe sikhuluma ngezikhathi nje ezifitshane ezizayo ukubana-ke inhlelo zithi zime njani mayelana lobukhokeli lakho konke kunye esizabe sikwenza.
Lo-ke ngumnumzana Gift Ostalos Seziva oke waba ngumsekeli umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare. Kunjalo nje abexuku lebandla le-CCC elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu bathi ukhetho lwama-by-elections olwangempelasonto belunzima ngoba bebelwisana le-ZANU-PF kunye labanye babo. Lokhu kulandela unqotshwa kwenziwe amalunga ebandla lele ezikhundleni zokudinga amalunga edalela ephalamende eziyisithupha kunye lezamakhansili ezingamachumi aphose amabili. Kulamakhansila ancintisa ezimele kodwa ayeqotshwe kubandla le-CCC anqobe kulolu khetho eHarare lanxa amanye lawo kade ezimele evela kuleli bandla anqotshiwe ngawe bandla le-ZANU-PF. Sixoxe lowayeyisikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Ye ukuthi Citizens Coalition for Change iyehlulekile kukhetho oludlilileyo ayisiyonto eyisimanga ngoba abantu sebekwazi kumahluko we-Citizens Coalition for Change ekaChabangu le-Citizens Coalition for Change ekamnumzana uNelson Chamisa. Njalo okwakathesi kusuke kwabalula ukuqathanisa ngoba umthethandaba uvalele abakaChamisa ukuthi bengabi ngamakandidate khetho. So sokusaziwa ilizwe lonke abantu besebekwazi ukuthi abangena kukhetho yi-Citizens Coalition for Change ekaSengezo le-ZANU-PF. So abantu basebadlalela bazihlalela ezindini zabo abazange bazihluphe ukuthi bayovota ngoba bekwazi ukuthi i-candidate abayifunayo kayikho. Yikho phela okwenze i-ZANU-PF ithathe ama-seats amaningi. Khona kuyinto vele esatshela bona laba abahamba loChabangu ukuthi izenzo zenu zizakwenza ukuthi i-ZANU-PF ibe nama-seat amaningi. Lakanye yikho sokwenzakele ukuthi i-ZANU-PF isile 2/3 majority e-parliament okuyinika amandla okuthi iguqule isekelo so mbuso. Ye, kodwa athi khonokho kuphela amandla lawa aseza setshenziswa ukuthi kuguqulise sekelo sombuso uMnangagwa athole i-third term engekho kusekelo sombuso esikhona kathesi. So esingakutsho ukuthi uSengezo labahambi bakhe sebeqhubele uMnangagwa i-third term.
Manje nxa sikhangela phambili kuyini okuzenziwa njengoba ibandla le-ZANU-PF selithole izikhundla kumba ama-seats ayenza ukuthi benelise ukuguqula isekelo sombuso welizwe, lithini nayo lokho?
I-opposition yonke amabandla wonke aphikisayo eZimbabwe akusela lutho olungenziwa ukuthi kutshintshe inani yama-MP e-ZANU-PF e-parliament. Khonokho sokuzanikeza i-ZANU-PF amandla othi baguqule isekelo sombuso benze santando. Njalo into lokhu ilihungahunga okwakathesi yikuthi uMnangagwa ufuna i-third term. I-third term leyo isilula ngoba uSengezo usenelise i-ZANU ukuthi ithole leyo 2/3 majority ekhona e-parliament. Kuyabe sekusithi ukuthi labana ababehugwa i-faction kaMnangagwa laba abalandeli bakaMnangagwa ababeqanjelwa amanga ukuthi uMnangagwa uzangena i-term eyodwa kutsho ukuthi bayabe bezazibona ubuthutha nxa uMnangagwa engatshintsha umthetho esenze ukuthi athole leyo 30 term. Konke khonoko kuyimbangela kaSengezo Chabangu othi nxa ezondile kungangcono inyawo zakhe siqamuke ngangcono aqhubele amasithi kuzani PF ngenxa yokuzonda labo asebenza labo ku Citizens Coalition for Change. Ngesikhiwa sithi that's the current scenario prevailing. Yikho sokukhona njalo akusatshintshi lutho.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa oyayisikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Silokhe silo sikudaba lunye abakugcele lesisi elisekela umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngumgcinisihlalo webandla leli bathi lanqabe enqotshiwe kukhetho lwangempela sonto bazahlala phansi bakhangelisise lapho ukube liphutha khona ukuze benelise ukwenza ngcono kwela kusasa. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuxhumana. Ngempela aphumile ama results, hayi imphumela ayikho mihle ngempela. Ayisikho lokade ukukhangelelwe ngabantu. Kodwa ungacabanga okwenzakeleyo ngeviki nje, I think bekuyi Friday or so Thursday before lolu khetho, umongameli wephathi wavele waphosela intambo phansi. Manje ngesilungu bathi conducive environment ibisingasekho yokuthi uzorana ukhetho, ngoba konke nje kwahle kwama kwafakwa amandla ukuthi kuzame ukulungiswa leyo nkemenkeme kwehlula ke. So ayimangalisi kangako leyo mphumela, ngoba cabanga nje la unguwe ma kungenzeka kathi. Ngakhumbula iWorld Cup ngicabanga ka-98 or so, France versus Brazil, wonke umuntu ekhangethi Brazil izowina. Kwase kugula uRonaldo ke kwathiwa wazwakala nje ungasazwakala. Yebo waba khona egameni kodwa wabona I think badliwa 3-0. Ngaleso sikhathi waye nguyohamba phambili sibili. So uma ulo president enza ngendlela enza ngakhona bekungela thuba vele.
Abantu bathi impumela itshengisa ukuba umnumzana Sengezo Chabangu kafunakali. Uthini wena ngalokho?
Impumela itshengisa ukuthi ubaba uSengezo Chabangu usapotejiwe kanjani. Le action engikhuluma ngayo ifana nasakhula sadlala ibhora, wawuthi uma ibhora lingelakho wawubuya le bhora lakho lapho. Ngathi ibhora uma lingelakho bengakudlalisa kubi noma bakukhuphe noma bakucriticize, wawuthatha ibhora lakho uhambe ngini. Yikho lapho kwenzakele ukuthi kulabanye abathi hayi ngoba thina sesikhuziwe or sesithintwe kabi noma sesibuzwe imibuzo engekho comfortable, so sengithatha ibhora lami sengihamba ngkhaya noma thatha ibhora hlala iponjise. Yikho kwenzakeleyo, usapotejiwe ubaba uChabangu. Ngabe ubephiwe ithuba njengabanye abaphiwa ithuba, wathola imali, wathola i-coverage, wasapotajwe everywhere, le media sapotaji. Angithi even khona la mali ikhuluma ngayo lithi OZIT, manje sure kungaba lula ukulandelwa ma abantu besithi OZIT. Akukhathele sehambe ecourt isikhathi esinganani, icourt yehluleka ukuthi daya wena u-SG wangempela. Kodwa usapotajwa yonke nje indawo, sapotajwa internally, usapotajwa imedia, sapotajwa yibo bonke abantu. Ungabheka i-result yemagwegwe okwangena khona u-honorable Nyathi, ubone i-result eyangale eMpophoma okwangena khona u-honorable Mori. Yikho bona khona ukuthi le kahle ithuba elife engasapothetshwa, hhayi ngayenza lukhulu. Kodwa ke hhayi seledumele edlula, usezohlala phansi laye nabanye bakho babonisane ukuthi indlela ephambili ngehamba njani.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Udaba lokuthi izinduna yizo ezizakhokhela ukuxoxisana ngodaba lwekugurawundi luqhubeka lusemlonyeni wabaningi abathi akumelanga kwenziwe njalo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi siyaphambili moyo wesonto yesiKristu eye Living Christ Pentecostal Ministries International ophatheka kunhlelo zokuqwayisa amabandla ezombusazwe endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe onguye osungula lingqoqo.
Isifiso sethu ukuthi lubanjwe ngendlela eqinisekileyo ezachiya abantu bekhululekile lazi izinduna ezikhangela abantu ezibakhokhelayo zizwe sobala kibo ukuthi bona bafunani bona balizwe abahlukunezwe yibo kumele bazwe kakhulu ukuthi bafunani balimela okungakanani kungezwani kuzabachiya belokuthula ngoba yonke icommunity lokukhala lokudevelop
Ingqobe isiku emnumzana Mkhwananzi.
Inkinga yami enkulu ngomnanga kwanombuso wakhe ukuthi bakekelele imbu yabo sesakulude. Izinduna ngabantu bakahulumende, izinduna ziholiswa nguhulumende, izinduna zithola izimota, zithola yonke into ziphiwa nguhulumende. Kungakho ke akukho lutho olutheni singalwenza olungabe lumele izifiso zabantu. Bafana nokuthi bayi-extension yakhe yena uhulumende. Bekumele uhulumende mayefuna lento ilungiseke ichazuleke ngokuqotho. Bona laba kanti bevele bekhuluma ngeground kwasekuqaleni bevele bevutha umlilo befuna ilungiswe kube yibo asebenza nabo noma engavumelani nabo. Indaba yeground yaphakanyiswa yimbovane iyayiqala phansi yakhuluma ngayo kwazongena abanye abalandelayo nanamhlanje khona obhejhu likaZulu nabanye yibo abantu abanesisombululo esingelakuthengisa phakathi futhi esingadingi ukugcwaliswa kweziso ngokudla. Yibo abazokwenza ukuthi kuphume into ezokwelapha isizwe. Yebo bona bangaba yivoti baphiwe iqhaza kanyana elincane kodwa hayi ukuthi kungathiwa yonke into ingabekwe emahlombe abo. Angikuvumi mina lokho.
Uyavumelana lo mnumzana Mkhwananzi, mnumzana Moyo?
Njoba ngishilo ukuthi izinduna lazo njoba zivele ezikhokhelela abantu, abantu kuyibo abakhala kakhulu abalimele ngabantu bokumele ukuthi bona batshwe sibili ende bakutsho bekhululekile bangayisabi. Ungathola ukuthi abanye induna ziyabe zivele ezingani kwesinye isikhathi esigabeni ziyesatshwa abantu bagcine bengasakhululeki. Esikufisayo thina ikakhulu nje ezamabandla ukuthi kakube lokuthula esigabeni abantu bakhululeke.
Siyabona mnumzana Mkhwananzi ukuthi lapha izinduna kuthiwa zizabuza abantu ukuthi bafuna ukuthi udaba lolulu phathwe njani. Kuyini okusolayo? Siyakubona ukuthi la wawukhona kuleyo mbovane.
Indaba enjengeground yombuqazo yokulawa kwabantu yegenocide funa ama thought leaders abantu abazokhokhelela abantu emibonweni ejolileyo enemfundo ene research ebonisa ukuthi ama best practices asekaba khona kwezinye inkalo zomhlaba uma kuthe kwaba khona igenocide aphathwa njani amiswa njani izinduna zikwazelaphi lokho. Yikho ke ngithi mina bekufunele abantu abanezibindi abazokhokhelela umphakathi ngokwengqondo bengesabi lutho bengakhangelela ngokweziso zabo bebheke ikusasa eliqhakazileyo lomphakathi wonke hayi abafuna ukugezisa izilonda zikamnangagwa nokumbambatha emahlombe ukuthi ajabule ngokubulala abantu labo ngeke kube ngabantu abangasiza isizwe labo.
Ingqobe yisikuwe mfundisi Moyo.
Mina ngengangena endaweni eziningi kunabantu asebengabantu abadala asebenabazukulu bona abantu abadala bakhona bengela zithupha kukhangelwe konke khona lokhu ngoba abanye behlulekile lokuya ezikolo ngenxa yokuthi abazali babo babevele bengela zona incwadi zokuzalwa njalo nxa bekhulumela abantu bese sifisa ukuthi uhulumende akuhloniphe khonokhu akulalelo.
Elakho elokugcina mnumzana Mkhwananzi
yikuyigugulo zaphezulu indaba yeground. Indaba yeground ijule ukudlula lokho ayisiyo ndaba okungathiwa ngenxa yokuthi sokulungiswa indaba zezithupha abantu bakompasethwa baphiwa lokhu uqedile ngayo ijule idephe iphelele emathrijini omhlaba. Yikho ngithi funa abantu abanobuchopho abafundileyo futhi abazazi kahle izindaba zegenocide ukuthi ziphathwa njani kumele masokuba khona isinxephezelo kube ngumuntu ozwisisayo ukuthi isizwe sesike safakwa ngaphansi kwesimo esinjengeseground siphephile yini ukuthi siqhubeke sihlala sisabelana umhlaba nelizwe nabantu abasebengakuphinda futhi ukuze kungaphindi kwenzakale lokho kumele kufakweni nani nani ayikho isiqiniseko sokuthi kungalungiswa khona okokulungiswa okufunwa ngumnangagwa okokugunguluza kuqediwe. Ufuna nje yena ukuthi kwelatshwe amanxeba akhe novalo lwakhe lokusolwa ngumhlaba. Mina ngicabanga ukuthi le ndaba ayikaqali. Bangakwenza abakwenzayo sobe yasiyifuse. Ayithi yabona ivumelana layo ubaba uMkhwanazi bokuyikunika umzekeliso kwezinye zezinto ezenzakalayo, kodwa zininga kakhulu into ezenzakalayo ezifana nalokudlwengulwa kwabantu labantwana ababa yi-product ye-rap lakathe sabangazoyise. Kuninga kakhulu okwenziwayo, kodwa bendiqinisa ukuthi abantu bona abayibo abalimeleyo babe yibo abatsho abafuna kwenziwe. Njalo nxa sebejile abantu uhulumende akulalele, okunjalo khona okuzagoqela ukuthi into leingaphindi yenzakale futhi kumele kwenziweni.
Lapho ke besilalele umfundisi siyaphambili moyo owesonto esiKristu Living Christ Pentecostal Ministries International obeqoxa endawonye lomnumzana George Mkhwananzi ngcwethe cubungula izombusazwe belo sithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 livuka njani singapha siyavuka izinhloko but sivuka siphezu kwendlala. Kanti nje sicela ukuthi ngicela ukuthi uchaba ngolo labo bona abantu abahamba bengena dot dot bekhombisa abantu ukuthi bebabhotele kabafike lapha egwanda la siwabonise. Chaba nje uchaba ngolo isandla sangathi ingwegwe lo kabuye lapha ayenze imihlangano ke phi ngabe egwanda la ngizagijima phambili ngomoto nayo ekwayizana le. Simomeli kakhulu nje manje umomeli futhi ngiyafuna ukumbona kodwa lokho lokhu uchaba ngolo uthola umuntu wathi ayigitane ebutheleleyo ke bafike lapha egwanda la bebona umhlolo ngaze ayibone. Siyabonga Studio 7 ngabe livuka njani lonke balandeli be Studio 7. Nzima 6 months usebenza ukukhulumela ungaholi phambili uchamisi phandle lawo lokuchaba ngankunelo.
Hello Studio 7, injani lonke abalaleli abathandekayo. Ngithanda ukuphosela ngaleli gama ukuthi njengoba ubaba uJoko Sikhala esephumile entolongwe, ngina ngibona liyana yindoda ubaba ofanele ukuthatha isikhundla sokuba umkhokheli kwelezimbabwe. Asimxhaseni lwa nomuntu uchamise ngomunye umuntu bezathatha lwa nomuntu emsondele eduzane emenze bengayokhokhela ayebe ngumsekeli wakhe qembu belizaqinwa kumangalisayo. Shuwa ngiyacela ngani laba bantu bengakhulumisana. USikhala utshengisile ukuba liqhawe, akulaqhawe elifana nalayo. Kangene ebantwini evule iphathi, ngithemba uZulu ohlakaniphileyo uzambona umuntu olesibindi, indoda eliqhawe. Asizameni bantu bezibabhe singakhangeli amagwala. Laba bantu mina isifiso sale fisa ukuthi ngabasebenza ndawonye lotshani.
Studio 7 linjani? Ayilokhulu maye umfana kamlojo walojo kudala vele. Kusitudio 7 mali ngabe mhlawumbe liyakwakhona ukuhlangana lalo babo uThomas Joseph. Angicela ke limkhulu, khuze kakhulu limkhuze serious futhi ke ami ukudlalela ebazalini bethu asitshela ngenzani yabo. Izani yabo leyo ileminyaka engingaki busa ngenkani. Yenzeni namanje selokhe ngikhona ukuthi khona uzokwenzani, uzofaka izidolani, uzofaka amadamu okubulawayo. Behluleka behluleka labo kahambe wayekhampe nakona lesionene le kwekwele kona le harare yabo le hlukani labantu bakubulawayo. Serious mina ngakona ibantu campaigner watshela abantu ukuthi ugesa usahluphi into zonke seze right kuyini okwenzekayo manje tili izami yakho khona manje ukuthi iZimbabwe ihamba phambili ngoba corruption. Izami yakho yena ke futhi hayi iZimbabwe izami yakho yena le ihamba phambili ngecorruption. Angazosidina lo Joseph nyana wabo lo
Studio 7. Studio 7 njani sakazama bahle nezindaba esiphakela zona imihla na malanga ezimnandi. Hayi siyabonga kakhulu Studio 7 esizwile ukuthi umnankago usiplanela khona ukuthi asivale imlomo singaphinde sikhulume ngalo daba lwe-ground. Sifuna ukuthi akwazi khona lokho ukuthi angeke siyekele ukukhuluma ngodaba lwe-ground. Siyaqhubeka sikhuluma ngalo noma engaze afake isigwebo esingakanani noma engaze awise isigwebo sentambo ukuthi singakhuluma uyosinikeza isigwebo sentambo. Akakwenze lokhu ngoba vele thina abanye sasinda phakathi kwengiga yona le 50 bracket yakhe sigiga sibancane singabantwana esifake engigeni ukuthi abazali bethu basigige. Sasinda phakathi kwemigigo nengiga phakathi. So akusisabisi ukuthi akuya sinquma amakhanda sesibadala singaka. Siyaqhubeka sikhuluma ngayo i-ground. Ngiyabonga Studio 7, thank you.
Studio 7, Studio 7, sanibonani bas.
abasakazi bami abahle onibingelelayo kungukhubekani usigabadi mfokavuza isendaweni yasegoli lapana ekhaya etsholotsho ngaphansi kukanduna uchakawa ayi kubuhlungu bantu bakithi lokhu okwenzeka kwelakithi kuzisa ubuhlungu kakhulukazi ukuzwa abantu abafana nabomalark nkomo obaba abadala impela bakhuluma sengathi yonke into iright kodwa bezwa behoqa ukuthi basindwa ngamafutha bebe ney'ngane ezingafundi ezigcwele izwe lonke kodwa bebekhuluma bethi hayi into sonke sihamba kahle kuzani pf kubuhlungu kakhulu lokhu angazi bantu bakithi ukuthi siyophephelaphi angazi impela ukuthi siyophephelaphi kungani kanti abantu bengakuboni ukuthi kusina kudedelwayo amandla laka bawabolekana abantu bakithi siyolalwa izani pf kuze kube nini bantu bakithi ngiyabonga studio 7 sengathi ngaqhubeka njalo isidlulisela lezi ndaba ezimnandi siyabonga
studio 7 linjani basakazi nabalaleli igama Kelvin Lotshwa ngisevokola kwamahlaba ayidwale kulo ndoda oke wakhuluma ngezinduna zakithi ukuthi izinduna zamabhaji akusela lutho awuqinisile ndoda induna ibiyodwa kuphela disisele lapha emela abantu induna leyi onhlanhla yamangwe entaba zinduna manje izani yahle yakunanzelela yamxotsha akusela enye induna engiyaziwe enelisa ukumela abantu ngaphandle kwakhe abanye labanje basebesidla imali zezanu vele bayisaba ukuthi bengathathelwa lokho abakuphiwe izanu so vele akula lapho esiyakhona ezingumhlambe kazalusile yabo
uchawa ngithina simbona njengomthengisi awukwazi ukuthatha izinqumo uwedwa elele nonkosikazi wakhe endlini ethatha izinqumo awukwazi ukuthi lobu ungaziwe nginobhala awukwazi ukuba namandla ngaphezu kwapresident wephathi awukwaze kwenzeka lokhu uwedwa uthatha isinqumo uthi uthweni uyarikhola abantu hayi hayi ndoda musa ukudlala ule musa ukudlala ipolitics uyayazi yini umba uyazi musa ukudlala nje awukwazi ukuthi ungaba unobhala usho ukuthi izinqumo singazithatha uwedwa ulele lonkosikazi wokhe endlini siyathatha izinqumo nasikwazi ukuthi izinqumo zithathwa yi-top 6 umhlawumbe kube ne-committee okuyiyona ediscipline abantu uthaba ngalibana wefuna ukwakha yena njengoba ezibizayo ngolokhuze ngonobhala jikelele kofanele ukuthi ehlale phansi le top 6 ye CCC yimadodelana kwenzeka iphutha la 1 2 3 4 5 senze njani sicale lapha inkulumo hayi ukuthi lele yedwa ngalene bese yavuka eten recall abantu hayi indoda awukahle wena hayi la ngumthengisi we
studio 7 ku studio 7 lingabe livuka njani wonga umsebenzi eliwenzayo basakazi siyabonga sibonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo alibani uNkulunkulu angalininga lisiyapha siyabonga ukuzwa izindaba ze-Studio 7. Hayi, nanku umlayezo wami ngifisa ukuthi laba abebhinga laba, abachiyane la induna yabo le, abayiyekeli njalo ngoba isoze ibancede ngalutho. Bona ibabahluphekayo, bahambe bevota, votela lapho ofuna khona, umuntu wonke ukhululekile ukuthi avotele lapho afuna khona. Abanjwa ngamandla, kanti yena ubamba abantu ngamandla, ufuna ukuthi kwenziwe nje. Ayisikho lokho ukubusa abantu ukuthi usuwabusa ukuthi benze intando yakho.
Ah, okay. Panpuken bakhona laba umuntu uyathula dikituka ngazwakali ngazi ukuthi uyabe seyishonephi ayiqhamuka sokusele nje usuku lodwa angithi sonke lesi sikhathi la beqinisa amakhanda betshelwa benjalo nabo sengezo bakhona amakhanda amakhulu begijima besadla betshelwa manje sokuyaqhamuka ukhaliphani Pugen wakhona sokusele usuku lulodwa nje ayesitshela ukuthi hayi usho ukuthi vele ma babenza lento bengaboni ukuthi bazohlangana ingqinamba ezifana zona lezi kani umuntu manje eyathwala ikhanda yathi khona hayi kuzoba nenkinga bonke nje namagqwetha akhona awozitholi kuyafana nabo-witness Dube laba umuntu wathi bemtshela ukuthi e uyabona into abantu bayaphuma beze nje waphikisa kwazi kwaba yi-last hour last minute abantu fini bemtshela ukuthi wena ususele wedwa la lokhu esadla hhayi ngisoze ngiyeze kusasa uvuka sekukhulumele nibani iyo phela nalento ezayezenziwa yibo bona laba okhaliphani Pugen batshela bazenza abantu abahlakaniphile sifuna ukuthi singabonakali ukuthi si-operator kanjani zo-operator singenama-structures kwatinitini bangena-ke nalabo hayi i-confusion elaphana umsangano laphana hayi bo kuyalisixolele thini
lawo-ke bekungemazwi enu lina balaleli bethu siyabonga
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela nginyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhla ka 9 hlolanja kodwa lingalahlithemba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Hayi, siyabonga balaleli isikhathi du. Kutsho ukuthi sesiyadibana kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande. Silazo njalo ezinye lamhlanje ntambama ngu-7:30.